Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-8 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla lezanu-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbona eseku-forefront esegijima esenza izinto ezidlengisela ubukhokheli belizwe.
Ivandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukuwaladisa.
Ibala elithi mthwakazi kwasekuthiwa imhlamba khona thina singabathwa abathwa boqobo. Sinje nje namhla umthwakazi we-MRP iwethu umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi.
Owaxexevuka kubandla le-MDCT waya kubandla le-ZANU-PF unkosazana Lindiwe Maphosa uthi uyazisola ngokungayi ku-ZANU-PF masinya.
Iqiniso elihle thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvaleka amehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla leZANU-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi. Ubobhi Magaza wagwetshwa ukuhlala iminyaka elithumi kodwa wakhululwa ngumongameli Mnangagwa esebhike okweminyaka emine nje kuphela. Ekuphumeni kwakhe ejele watshela intatheli zindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngoba eluluju kuphela. Ngesishona wathi Mnangagwa uji osekuyisilogani seZANU-PF esibhalwe lezikipeni. Iphephandaba leNews Day lithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zakhela ubaba lo indlu zamupha lemali zambonga ngokusungula isilogani lesi. Kodwa omunye wabakade bethiwa bakhela indlu uMakaza umnumzana Dino Majakayire ulandule ukuthi nguye owakhela uMakaza indlu. Kodwa yena uMakaza ubonakale emfanekisweni sembuthanweni yebandla leZANU-PF evunule izembatho zebandla leli waphelela egqagqelwe ngabalandeli baleli bandla bemqakezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbona eseku-forefront esegijima esenza izinto ezidlengisela ubukhokheli belizwe, kodwa yena engumuntu osaselokungcola okunje ngoba lecala lakhe leli wagcina nje sekuyikuzwela khona okwagcina sekumenza ukuthi akaphume. Okokuthi kathesi into efanele ukuthi ngabe ukhangelane layo kathesi yinto yokuthi ngabe uyabhotabhota ebazalini balabo bantwana babantwana laba bamntwana lo amdlengulayo ahamba ayixolisa noma ayejengisela ukuxola kibo labo bantwana noma kube khona izinto azenzayo ku community ezijengisela ukuthi uyazisola kulento ayenzileyo. Kodwa ke lokho sesibona ukuthi usevele wayeqa wagijima waya umuqa sesimbona esephezulu khona ngale sekutshengisela sobala ukuthi kukhona okuningi okuyabe abantu abakufunda kikho. Njalo izinto ezinje ziyagqugquzela abantu ukuthi bayenze izinto ezimbi bethembe ukuthi kukhona lapha sebe ngahamba bayicasha khona.
Manje ngokubona kwakho ukhonoko okwenzakalayo akusoze kubangele na ukuthi abanye abantu bengavoteli ibandla lezanu PF kumbe bazaphonga uvota ngoba belithanda ibandla leli.
Nga sekubuya endabeni zevoti angiboni ukuthi lokhu kungenza umehluko omkhulu kakhulu, kodwa ke ngaphandle kwezihlobo lalaba abahlobene lomdeni omntwana lo onguye wadlengulwayo, yibo asebengaba lomthelela thize ukuthi ikakhulukazi esigabeni zabo khona lapho abavela khona lakwabanye nje abahlobana labo abalwazi udaba lolu ukuthi lwahamba njani, yikho sekungagcina kusenza ukuthi abanye bakhona maqhele kwiZANU PF. Kodwa-ke abavele bengabalandeli beZANU PF angibona ukuthi bengahamba kube khona ukudeda noma ngithi ubuyele emuva behlehliswa ludaba lwake lubaba. Kodwa-ke lubaba enjengoba engubaba engumuntu omdala obefanele ukuthi atshengisele indlela yokuziphatha, atshengisele indlela yokuthi ungumuntu osetshintshile okungakanani andubani ukuthi avele ayeqeka uma khona le msamo. Kodwa-ke nxa sesibuya kumavoti, hhayi angibona ukuthi kukhona okuza belutshintshe okuZANU PF. Abaloko bengabasekeli beZANU PF bazaqhubeka bengabasekeli beZANU PF iloba luba kukhona noma ke.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Pango Dube ohlaziya izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Kunjalo nje ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukubalagisela. Leli bandla lithi lehluleka lokubuthanisa imali yokubhadalela amalunga ukuthi ancintise kukhetho. Ngalokho lenelisa ukuncintisa ezigabeni ezintathu kuphela kukhetho lwamalunga edalele ephalamende, laba ngamachumi ayisithupha kukhetho lwamakhansila. Sixoxele siphathamandla saleli bandla kugatsha lwemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kandilawe uyazi ukuthi where goes MRP goes Matabeleland. MRP has managed to influence things without any finances or any office holding any public office. As it is nje abantu bayesaba even ukuthi besirentise amahhofisi eZimbabwe. So i-situation for MRP on the ground is very difficult. Even labantu bakithi to accept it, they know bana sikhuluma iqiniso and abantu abaningi bafuna ukubukela kuze kuthiwa i-MRP sesidingi MRP. MRP achieves successes without elected office. Ibala elithi mthwakazi wasekuthiwa yinhlamba khona thina singabathwa abathwa bogqobo. Sinjenje namhla umthwakazi uya i-MRP, iwedwa umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi. All these are efforts awe MRP with isinjalo singela mali. Yikho esutsho ukuthi sithi iqiniso thina lizasala likhona loba thina sesahamba.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isiphathamandla sebandla le-MRP kugatsha lwemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, owayesiphathamandla sebandla le-MDCT unkosazana Lindiwe Maphosa osekubandla leZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zaleli bandla, njalo umhlangano we-rally oqutshwe enkundleni yePhelandaba Stadium eGwanda izolo ugcizelele ukuthi wathatha inyathelo elifaneleyo ngoba ibandla elibusayo liyagcwalisa izithembiso zalo. Unkosazana Maphosa oyisiphathamandla sebandla le-CCC engakayi kubandla le-MDCT ulilunga lephalamende elimele iMatabeleland South, njalo ngumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ephezulu kuleli dale. Kungxoxo ayiqhube losithandekile Mhlanga weStudio 7, unkosazana Maphosa uqathanise ukwenzakala kubandla leZANU PF lakumabandla aphikisayo.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikathina sisitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esililweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukachisunga.
Tinofamba, tinasi. Bazinu zedu, tinasi. Tinoprovokwa. Chakawai wa bonen nuwe, farhan, ne zanpia, mumbama mna kuti kufu. Baka kota ndaura waza muna uzia. Yekuti kwa mtari.
Tina silandela izikondizo zika nkulunkulu sonke isikhathi. Basi kala basi chaye benze wonke ongekho emthethweni. Sibebulele uThinashe, babulala uMbongeni Ncube egumeni kaMnangagwa eKhwekhwe. Akulanto abayenzayo. Lami ngaphosa ngadudula mtari. Akulalutho olwenziwa ngalokho. UThinashe ukulwe emahlayana. Siyakwazi yakufeleyo. Siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenzale kuThinashe.
Omunye wabakubandlaleli unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi eZimbabwe lilahlekelwe likhawe lamakhawe uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad, someone has lost umntanabo ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhuti wabo. Lathi we've lost a change champion. Kuyethusa, kuhlasimulisa umzimba. SingamaZimbabweni ngibone ngani itolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana, ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu lezano PF kumele bakufunde lokho, kuqhele khona kupresident wabo uMnangagwa, abafundisa abantu bakhe ukuthi mele ube le tolerance. Omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisaporta.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla lezano PF uyakusekela lokho.
Ngona ngathi amaparty wonke aze engenasifiso sokuthi kungaba nodlakela. Ngoba umongameli webandla ebusayo very clear ukuthi yena not now saying not violence. I-message vele ehambalayo. Kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kunkuqumba. Okuthi ningakuthi asenzeni lokho nawo uya nga. Nalaba bebandla elibhekisayo nabo bethena sibili ukuthi hhayi asivumelana nini sikhampeni ngokuthula ngulo nalowo. Athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelani, athengise labantu abantu bangalithenga yendolo fotokatee. On le incident ekajaha lo owe-regrettable incident nami engizosubuhlungu kakhulu.
Kusenjalo unkosikazi Molifi umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika utshele uBlessing Zulu we-Studio 7 ukuthi kukhanya ngani kalosuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Ngiyakhumbula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe njalo lenqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo lonyaka.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla lezano PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Siyabonga Gibbs Dube. Uxolo mayuyu zulukandaba seliphekona udaba lombuthano oyenzwe eGlenview lapho kade kulesililo selunga lebandla le-CCC elibulewe ngabacathangela ukuthi ngabe bandla le-ZANU PF. Ingxoxo esiyenze lo nkosazana Lindiwe Maphosa sizalethulela yona kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi oyengumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sevia Kasukuwere usehambise umongameli Mnangagwa logatsha lwezokhetho lweZEC emthethwandaba phezu kwenguquko yomthetho wezokhetho Electoral Act ethi yona kumele amavoti athunyelwa ngeposo afike kungakedluli amalanga amathathu kuphela hathi amaviki amabili njengalokhu kade kusemthethweni. Kunjalo nje leli phephandaba lithi udaba lokuthi uKasukuwere avunyelwe na ukuncintisa kukhetho oluzayo luzahluzwa lamuhla emthethwandaba weConstitutional Court. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angazaqhubeka ecitha igazi. UChamisa ubekhuluma esililweni selunga lebandla lakhe uTinashe Tshitsunge obikwa wagangadwa ngabalandeli bebandla leZANU PF elokitini leGlenview eHarare. Manje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele emsakazweni kwaStudio 7 njani basakazi bethu. Hayi, siyabonga izindaba. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi abantu beke bebonise ukuthi uhulumende weZANU PF akumele ukuthi asekele. Noma ngaphi umculi ngabantu engaseke engatholi ngisho isekelo. Kanti nesibhedlela kola mithi, ama-ambulance kola ama-ambulance inxa yeZANU PF. Abafuzi labo bensimbi zenjwa namafilimu. Angishabona ukuthi baswele i-ambulance, baswela ukuthi akuna dokotela ezibhedlela, baswele imithi ezibhedlela inxa yeZANU PF. Asimeni ukupromota uhulumende othulela njengowezanu PF bantu. Sidinge uhulumende ozalethela abantu inguquko, ozathengela abantu yonke into abayifunayo. Lo owezanu PF usehlukile 43 years bantu, 43 years bantu. Ha, kunzima, kunzima. Kodwa hayi abantu lona kumele ukuthi bevote sibili benazele ukuthi iZANU PF iyaphuma out. Bechiwe ngawayo lo.
Eh, basakazi baka Studio 7, basakazi baka Studio 7, abalaleli baka Studio 7, ngiyalibingelela. Ukukhumbuza kumbe ngilokuxwayisa lo ndoda kumbe lo baba okuthiwa ngu-Witness Dube ibala kalikhuluma lele lokuthi nana i-Gugurawund kwakusika amazipra lamazandla. Hhayi engaboyiphatha njalo indaba leyo, mayengalalwazi kathule ngabothula mayengalalwazi indaba ka-1983 e-Gugurawund ngamasosha akuthiwa i-50 Brigade ayebulala usapho lwamathebheleleje. So yena uma wayengakazalwa wathola leso story kumbe leyo ndaba ngaleyo ndlela ayithola ngayo, hayi akadinge ulwazi ebantwini bemaNdebeleni bemathebheleleni bamtshele. Hayi engabo yikhuluma le ndaba yakhe leyo ukuthi kwakugiza abantu abangalazikhali bebulawa ngabantu abalezikhali kwakuyizandla lezitra loku. Uchaza ukuthini lapho? Kalungise ulimi lwakhe lolo. Mina ngedwa nje ngithi kalungise ulimi lolo. Mina ngikhulumayo ngikhuluma ngaphecholojo ngidlula.
Bum 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 kwashelela. Oh. Hayi kwakubi. Kwenze njani emhlabeni? Bafa abafowethu, bafa abantu bami, bafa madoda. Ingane nathi sokulokuqhakaza sikubona. Ithi inkulumo kaJobe, ifu okuliyeze liphela lihamba. Yebo uyaba naye umuntu ngalesi sikhathi uthole ukuthi sokuphelile. Uthi hayi umuntu benginaye lapho, umuntu benginaye. Kanti ithi inkulumo yeBhayibheli, ifu liphela lihamba. Ibuye futhi ithi isitsha esihle kasidleli. Yebo ye abantu ngizama ukukhuluma ukuthi hayi singakhangela ukuthi abantwana bebesenzani ngoba kuhle lokwabe bekwenza ngoba bona okwabo bebekubhizinisi. Anginandaba nokuthi kumbe bebesiyachaya kubani iKatari, kodwa sikubongayo ukuthi ababotshwanga, abafelanga ebuseleni, bafele entweni yabo abayenzayo. Lokhwana bekuyishow abayenzela ukuthi abantu bethi belandele izinto bezilandele kahle. Yebo ye uNkulunkulu uyakha, uNkulunkulu athathe. Kubusisiwe umuntu ma esifa efela entweni yakhe, kubi ma esifa efela ehlazweni. iti nkulumo ka Daniel 5 ngale, 12:5 ngale, iti wona wonke umuntu oyenza izinto ezinye ezihlakaniphileyo uzaqama njengenkanye zesibhakabhakeni yezwa. So kugqamile manje abantu abaningi bayakhala bathi hawu insimbi zezwane madoda kuhambe njani abantu bakomagabelana. Oh hayi isitshe sidle kazidleli, siyabonga. Thank you.
Njani sitshe senzani benithi mina umonzi hayi vele sazihambekeza ngaloku usoyena sitshe yena usakhangela ukuthi aphume or angaphumi isipesimen ekuzani lo muntu wayezengezani kwaye zama ukuthi kwenye opposition ngakukhona sokazidingele izani njengako wethiningisasekekuzani umsebenzisi yena uyaphuma vele ngoba kengakabantu njengamanye ababantu ayesiwabona akhaunti-ef we-nc abantu ngebafunza imali ukuthi abantu abangalazini abangahlantiyo ukwenza ngezimbabwe sangemangala mina ukuthi abantu ukuvele ngako uthole umuntu ufake njengomkhawa ufake ma emthiya ngo-3 kodwa sifuna ukuphuma ilizwe phakathi siyabe liphuma kanzima abantu ngendlanga amandla amatokoa-15.
Sanibonani, sanibonani basakazi nabalaleli. Mina ngumehluli mathe sithi mayuyu ngomfowethu akalali ngokuthula. Mina ngisendaweni yenyama endlovu imathe inye awu shuwa ngothonzi.
Studio 7 itshona njani badala njani? Hayi sidina siyaphila. Kulo baba we-EFF Zimbabwe bekhuluma ku-Studio 7 esola iparty ye-CCC ethi opposition party eyisola kakhulu. So ngizivuza ukuthi yena ma esola i-opposition party ethi yena uzamela abantu abenzele bonke engu-MP ubezizwa nje ukuthi ubekhuluma into ehamba njani njengoba lokhu laye uyi-opposition kumbe uyi-opposition eyizano laye futhi kumenjani xa ezasola iparty ye-CCC ethi ayenzi kahle yena angaba iparty engu-MP uzayenzela abantu wayenzela abantu ngaphi imali yangikhona eyithatha ngapha abantu uyabeyilanda kuyuhulumente siyayicela kuyuhulumente cabantu konke kona kana ukukhuluma bona bakwenzi bayizithutha yini abanye amaphathi labo akhulu bezinze banganabacabanganga kakhulu abacabangi xa ethi opposition party le ekhona yena uyi-opposition efileyo kumbe engaphi ayekhuluma kanjalo andla uyi-opposition party layo balisisana lezanu PF embuso nto ngendlela eyenza ngayo umbuso ungazi ube ngu-MP ube ngu-MP ube ngu-council xa umnandazi engafuni ukhipha imali asize akusize wona kumele ungumntu MP kumbe wani kumbe wani kumbe-MP wama-telecoms kumbe-MP world life so nxa engafuni ukuthi alalele izikhalazo zabanye ezake azidlalele izikhalazo ezinye zidomele abantu bacabanga nxa bekhuluma engafoni ukukhuluma ethusha nje kuphela ungakhala ngama-councillors ama-councillors imigodi kufilini lani kufile uzalungisana ucouncil enevele imali aphona icela khona le phezulu bomnanda kwababusayo ezinye izinto abakabazi ngamagqobo niyabonga kakhulu okhuluma ngoswata ngolobuswata
ye ngibingelele ku-studio 7 hayi siyaphila sihlobo zami siyaphila ngizothanda ukudlulisa nje enye into lapha okhulumayo ngugifti sibanda laphana i-Alexander ngizothanda ukudlulisa nje enye inkulumo engathi ayisiphathi kahle singabantu bendawo laphana i-ward 10 endaweni yakombimba eplumtree kunesibhedlela esisiyakhileyo sihlobo zami isibhedlela lesiyakhwe yithi singumphakathi indawo lana yakombimba i-ward 10 yonke besahlanganisa imali impela yasazisaqeda isibhedlela lesana ayikho inesenti eyisikhala eyivela kugovernment kodwa khona manje mhlaka 17 ngizwe nje inkulumo ukuthi isibhedlela lesana siyavula and into esiphatha kabi ukuthi uma sivulwa abaqhashwayo laphana abantu abavela empumalanga abasesishoneni into engasiphathi kahle lesana sicreatela amashona umsebenzi na cha sicreatela abantu abethu imisebenzi abancishwa imisebenzi igovernment yezana kuqhathwa abantu abajoyine izana kuphela yibo esisizwe kukhulunywa inkulumo noma singakabi nesiqiniseko sakho kodwa izinkulumo ziyavela zikhulunywa ngamawovete endawo laphana ukuthi abantu abangaphasi kwezana youth kukhona abazokuthola abazobhenefitha laphansi kanti isibhedlela lasiya siyakhwa ngezana isibhedlela siyakhwe ngumphakathi uku-CCC ukumthwakazi Republic Party ukuyiphi party akufanelanga uvalelwe phandle sifanele sibhenefithe sonke so ngicela ukuthi uma ngabe bezosizwa inkulumo esiyishoyo singabahlali balaphana beqhashe abantu bakuleya ndawo noma kungekho kube amanesi akuleya ndawo i-ward 10 kodwa kube amanesi aseplumtree ngicabanga ukuthi abantwana iplumtree yonke leyana ngeke iswele amanesi akhuluma isikhalanga kumbe isindebele abangasebenza laphana esibhedlela ekliniki leyana ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, uhulumende wele Melika usekhuthaze amasotsha ahluthuna umbuso kwele Niger ukuthi abuyisele umongameli Mohamed Bazoum esihlalweni. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba uhulumende wele Melika wathumela isiphathamandla sakhe unkosikazi Victoria Nuland ukuthi ayekhulumisana lamabutho la ahluthuna umbuso, kodwa waphenduka elengise izandla. Kusenjalo, abadinga ukumela ibandla lama Republicans babikwa sebeqale ucothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump besithi akumelanga avunyelwe ukubusa njalo. Lokhu kukhangelelwe ukupha umongameli Joe Biden ithuba lokunqoba kukhetho oluzayo, kutsho ezinye ingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Joe Biden uwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-democracy sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican, especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise i-situation yabo abalayo loDonald Trump bakhethe i-leader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrat. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo kumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate i-lowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula bo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession, khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhangi ingathi izoba khona, sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9%, khona manje useyehlisile i-inflation isiku-3%. And kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza, and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine, i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against i-Russia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi yecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Layo ke ingoma ye Studio 7 esiphiwa ke ngumnumzana umfundisi uRichard Moyo, sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Osivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo 7:30.